Sokuyizika tisendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Lamukela injabulo enkulu ku Studio 7 ngumvulo mhlaka 16/2023. Uprofessor Jeremiah. Endaweni zethu namhlanje.
Sithi tiyeza ilanga elizithutha, iZimbabwe izaba free. Wonke umuntu uzaba free. Kodwa ke laba abaphula imithetho, izenzo zabo zizabalandela ngisho sebefile.
Abebandla le-Citizens Coalition for Change ababotshiweyo ngomgqibelo abangamashumi amabili lanhlanu 25 bamise phambi komthethandaba kamantshi eHarare namhlanje.
Martin Luther King was very instrumental in making white civil rights leaders ukuthi labo beme for the cause and labo udaba kwalumela kwangabi into yabantu abamnyama kuphela.
Ngomvulo weviki yesithathu ekazibandlela minyaka yonke eMelika kunanzwa ikhefu losuku lokuzalwa kowayedume ngokulwela amalungelo abensundu umnumzana Martin Luther King Jr. Kukhangelwa imisebenzi emihle ayenzayo esaphila. Owake wasebenza uhlangothi lwamapholisa asebenza nsitha ole-CID uJason Mufezi owethe sacala lokubulala abantu abathathu abagoqela isiphathamandla samapholisa eWeser esigabeni seMashonaland East ubiwa esebotshiwe ngamapholisa aweMosambiki. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abebandla le-Citizens Coalition for Change ababotshiwe ngomgqibelo abangamashumi amabili lanhlanu 25 bamiswe phambi komthethandaba kamantshi eHarare namhlanje besethezwa icala lokuqhuba umhlangano ongekho emthethweni emzini womeli weBuliriro edalele ephalamende umnumzana Costa Machingauta. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Phakathi kwababotshiwe laba kubikwa kulontombazana oleminyaka elithumi lasikhombisa kanye lamaxhwegu lezalukazi ezimbalwa abaveza ukuba bebehlukunyezwa ngesikhathi bevalelwe eHarare Central Police. Lokhu kuvezwe ligqwetha elimela ababotshiwe laba umnumzana Chris Mike othe bebekhala ngokuncitshwa ukudla kanye lokuthi kubotshwe lokutshaywa kakubi kwegqwetha ebelisiyabasiza umnumzana Kutsai Kadzere ocine esephulwa isandla ngamapholisa. Unkosazana yeukai Zuda nguye umantshi kulolu daba, abatshutshisi kungumnumzana Dziba lomnumzana Bofu. Umike uthi ababotshiwe laba bebesalelwa ukubonana namagqwetha abo. Luphinde lwabuyela njalo emini udaba lolu lapho igqwetha umnumzana Wilbert Mandinde achasisa ngokubotshwa kwabo.
Opposing bail. So the state is opposing bail. The IO is still on the witness stand. The court has adjourned.
Uhulumende uphikisa ukuthi batholise ithuba lokuhlawula imali yesibambiso ibheyi umpholiso wokusungula lolu daba. Lokhu esaphawula ubufakazi umthethondaba oludlulisele phambili lolu daba luzaqhubeka kusasa ngokota past 11.
Umsekeli wesikhulumeli se-Citizens Coalition for Change umnumzana Felix Mafa uthi ukubotshwa kwabasekeli be-CCC kuphazamisa umsebenzi webandla leli.
Sithi liyeza ilanga elizithutha, iZimbabwe izaba free, wonke umuntu uzaba free. Kodwa ke laba abaphula imithetho, izenzo zabo zizabalandela ngitsho sebefile ngoba leBhayibheli lithi lokho kuhlanyelayo yiko zakuvuna.
Amagqwetha athi ayaphikisa ukubotshwa komntwana oleminyaka elithumi lasikhombisa befuna akhululwe hatshi kuvalelwa. Abalandeli beTriple C basole kakhulu ukwalelwa kwabo ukungena emthethwandaba kamanji lapho lelo cala libelithoniswa khona. Intatheli zindaba ezisebenza zizimele lazo ziyalelwe ukungena emthethwandaba ekuseni ngesikhathi beqala ukumiswa phambi kwawo, okuyinto esolwe ngamagqwetha wona acine eliphakamisa lolu daba phambi kwamanji. Bavunyelwa ukungena kuhlandla lemini ngemva kokukhonona kwamagqwetha. Ingane leminyaka elithumi lasikhombisa icine ikhululwa lidale yanikezwa kwabomncane wakhe ekuphindeleni kwalolu daba emthethwandaba emini. Udaba lokucela ukutholiswa ithuba lokuhlawula imali yesibambiso ibheli luzaqhubeka kusasa ekuseni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Kamali.
Owakhe wasebenza kuhlangothi lwamapholisa asebenza nsitha olwe-CID uJason Muvevi owethe sayicala lokubulala abantu abathathu abagoqela isiphathamandla samapholisa eWetsa esigabeni seMashonaland East ubikwa esebotshiwe ngamapholisa aweMosambiki namhlanje ekuseni esengenile kulelo lizwe ebalekela amacala akhe. Umbiko owethulwe ngama polisa uthi uMuvevi ubotshwe esengena kwele Mozambique emngceleni walelo lizwe leZimbabwe. Imifanekiso yamavideo aphuma ezinkundleni zokuxhumana abiwa iveza uMuvevi ebotshwa ngentambo ngabe Mozambique. Imizamo yokukhulumisana lesikhulumeli samapholisa aweZimbabwe Republic Police ZRP Assistant Commissioner Paul Nyati ngalolu daba yehlule njengoba ubengadobhi ucingo lwakhe. Embikweni munye amapholisa aveze njalo amagama abantu abadutshulwe babulawa nguMuvevi ngeviki edluleyo ngolwesihlanu. Laba bantu ngabathi uMnumzana Crispin Mubhana Kaniru Sine obeleminyaka engamashumi ayisithupha lambili okuzalwa 62 obedabuka emangweni kasobhuku zinzombe eWetsa. Kubezo sibalo Inspector Maxwell Hobe oyenkambeni yamapholisa eWetsa kanye lomnumzana Monashe Mujani obeleminyaka engamashumi amabili osemangweni weMjani khona le eWetsa. Kulo umpholisa njalo oyedwa owadutshulwa walimala kakubi uDetective Constable Tendai Mukova. Uhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 weneseuxoxa lowalwa impi yenkululeko umnumzana Max Mkandla.
Hayi ndoda lokuthiwa wayelipholisa osedingakala lo wabulala abantu mvobulele abantu yikuyenza nje umthetho isigilamkhuba nje kuphela. I think ngumthetho osukhona elizweni kathesi laba bantu laba abasuka embuthweni PAO veteran kumbe okade seva nje eku-army without those credentials as a war veteran kumbe seva ekulipholisa mbumkatijeli abantu laba dalise isikhathi eside bethetha izikhathi. So ukubulala nje umuntu kakumsiyonto enzima kuye, ubona nje kuyinto nje elula isigilamkhubo nje kuphela without any influence yokuthi ebesebenza ngaphi kumbe bengaphi bebetshelwani ngubani. Ubona isigangi nje kuphela lesi sizabanjwa ngumthetho welizwe ngesikhathi esincinyane nje
ngendlela amapholisa eZimbabwe asebenza ngawo. Ubona ngani uzabanjwa yini yena lo umuntu okuthiwa uyadingakala?
Hayi, lo ukubanjwa kwakhe kuseduzane ngendlela amapholisa elizwe leli leZimbabwe ababamba ngawo amasele izigebenga izigilamkhuba akula lutshintsho oluza kwenzakala. Uzabanjwa lo muntu lo lanxa engaphumela ngaphandle kwelizwe ecatsha engaphandle kwelizwe kodwa okuqakathekileyo ukuthi nge-crime rate ekhona elizweni langokugijima masinyane kwamapholisa aleli lizwe nge-training yabo nobuqotho babo on such cases ngibona ngazani uzabanjwa njalo kakukho khatshana ukuthi ebanjwe uzabanjwa nje njengamakriminali wonke nje abanjwayo bangabe begqikeze ezindlini kumbe behambe iganyavu kumbe benze ama-robberies ngemibhobho kumbe ngama-car hijackers uzabanjwa njengabantu bonke abangamasela kumbe abayizigilamkhuba elizweni leZimbabwe akula lapha yacatsha khona kuseduze nje ukuthi ebanjwe khatheso
lo-ke umnumzana Maxim Kandla owalwa impi yenkululeko ubekhuluma ecingweni lapho lo Chris Gande we Studio 7 ekobulawayo ngaphambilini kokubotshwa kukaJason Muvevi. Lolu daba luphume endabeni zethu zekuseni ngo-6. Ngomvulo weviki yesithathu ekazibandlela minyaka yonke eMelika kunanzwa ikhefu losuku lokuzalwa kwayedume ngokulwela amalungelo abensundu umnumzana Martin Luther King Jr. Kukhangelwa ikakhulu imisebenzi emihle ayenzayo esaphila ikakhulu leyo yokulinganiswa kwamathuba phakathi kwabamhlophe labensundu okulokhu kungakafezeki kuze kube manje. Kungalolu suku abemelika abazinoka amakhwapha bezama kulungisisa amaphutha angabe senzakala elizweni ekulondolozweni kwamalungelo oluntu emizameni yokulungisisa lawo maphutha hatshi elizweni kuphela kodwa lasemhlabeni jikelele. Ukuze lolu suku luqale ukunanzwa emelika kwaba ngumcabango owalethwa edalela ephalamende ele House of Representatives ngomunye owayelilunga ngemva kokubulawa kuka Martin Luther King Jr. ngemva kwenkuthazo eyayivela enhlanganisweni zabamela izisebenzi uRepresentative John Converse loSenator Edward Crook yibo abasungula inkulumo yokuthi kubunjwe umthetho wokubeka usuku lokuzalwa elazalwa ngalo uKing ukuthi linanzwe njengekhefu minyaka yonke eMelika. Ukayena kumete saidi ukhulume lo mkhi endabambi isizalwane seZimbabwe esesihlala khonapha eMelika ngokunanzwa kwaleli langa.
Ikho namhla we enjoy our affirmative action kulama government set asides abantu abamnyama akula lutho olwenziwayo kungela consideration ukuthi kumele le visibility.
So ukuqhakatheka kwakhe kuka Martin Luther King singathi kugocela abensundu la besilungu yini kumbe lilanga kuphele liqhakatheke kwebantu abansundu.
Martin Luther King was very instrumental in making white civil rights leaders ukuthi labo beme for the cause. Ende labo udaba kwalumela kwangabi into yabantu abamnyama kuphela.
Laqalisa nini ilanga lona elukunanzwa lapha kwele Melika ukuthi aphiwe ilanga ikhefu elibizwa ngebizo lika Martin Luther King?
Ukuthi uMartin Luther King ubenzwa udaba iholiday nini angisakhumbuli nokuthi ukufika kwami lapha e-America. Ngifike ngathola ilanga lakhona kulilanga eliqakathekileyo. Ngiyabona kube upresidenti owayelifakayo ngiyabona ngureikini ngama-80s angisakhumbula ukuba ukwabekwabanini khonapho kodwa mna lami ngifika lapha ngathola kulilanga elikhulu kusebenza namuntu.
So kulesi khathi linanzwa leli langa singafundani thina njengabantu bokuza lapha abantu abansundu abokuza lapha kwele Melika ku Martin Luther King umuyi
uyazibonayo sisi uma ukubuza kanjalo ngoba lapha thina esivela khona silokhu sikhala ngakhona ukuthi sinanzwe
i-Civil Rights Act le yaqinisa i-American precept lena yokuthi even the most minor among us counts. Ukuthi ilizwe alingeke lathi lilizwe eliphumelelayo if it doesn't respect or take care of its minorities. And thina ekhaya kunje singabantu esilokhe saba le-ground kuze kube lanamuhla kulokhu kule izilonda zakhona. Abantu abakwenzayo khonokho abantu abalokhe bekhuluma izinto zodlaba. Angazi ukuthi bona bekhuluma kuthiwa i-justice bebona amazwe evuma bebona inkokheli zisiza phambili zixolisa abakithi nabo kumbe bekhona isifundiso khonapho.
Ebantwini abansundu balapha ubona bele nhlonipho na bayazwisisa na ukubana kutshoni khonoko kwenziwa nguMartin Luther King?
Kakhulu, kakhulu. Abantu laba ngabantu who went through a lot and who still continue to go through a lot. And thina kuningi esingakufunda sikubone esingakufunda kubo laba abantu. Akubona ungaze uyenje emachisi la uma organization lezikolo uzabona ukuba into enjanani. Even le makhiweni ikakhulu kumachristini izikolo nje lema-university. UMartin Luther King umuntu omkhulu kakhulu. Abantu abamnyama yena vele uma kuthiwa kulezi nkosi zalapha yibo labo oMartin Luther King.
Lo-ke bekungumnumzana Mukhululi Ndabambi oyisizalwane eseZimbabwe esesihlala khonapha eMelika. Limuzweke ikhuluma ngokunanzwa kwekhefu ele-Martin Luther King Jr. Day lokuqakatheka kwalo. Ungxoxo ayenze logayina kumete Saidi owe Studio 7. AbeZimbabwe abahlala kweLebotswana babika sebezithola bebhekane lohlupho olukhulu lokungatholi imithi ezibhedlela zikahulumende. Uhulumende yena uthi ukusilela lokhu kudalwa yikuphazamiseka ekuthengisweni lokuthengwa kwemithi umhlaba wonke jikelele. Yintathela izindaba eyeStudio 7, uMqondisi Dube usilipha lolu daba ngokugcweleyo eseHaberon kweLebotswana.
Umphathintambo obona ngezempilakahle kweLebotswana uDokotela Edwin Dikoloti uthi uhulumende wakhe uyazama ukuthi aqondise lomsebenzi ukuze ubuyele kusimo esasikhona ongaphanjaniswa ukuqhamuka kubhubhani kulowe COVID-19. Lokhu kuza ngesikhathi inengogoqela abeZimbabwe lithwele nzima ukuthola imithi ezibhedlela zikahulumende kweLebotswana. UDikoloti uthi leBotswana selithenge imithi esendleleni isuka emazweni achiyeneyo aphetsheya.
Realizing the dire stage of availability of medicines in the country and the challenges with sourcing, my ministry made an appeal.
Ngokunanzelela uhlupho esilalo ukuthi asilamithi, sesithintane lamahhofisi ethu akwamanye amazwe ukuthi asiphathise ukuthi singathola ngaphi imithi.
IBotswana ikhala ngokuthi ukusilela kwemithi kudalwa izindlela zokuthenga zaphazanyiswa kakhulu yikuqhamuka kwe-COVID-19. Ukuswelakala kwemithi siwulimaze kakhulu inhlangothi zamaqula abafana labokuza kanye labalemkhuhlane engelaphekiyo. Umnumzana Sifa Sithuma wenhlanganiso ye-Diaspora Community eHaberon uthi uma kusiba lokusilela kwemithi abuze babhekana lobunzima obudlula abanikazi belizwe.
Nga umumo usiya usoma abantu bokuza yibo kaningi ningi ababa sebunzimene ngoba ama options abo malutshwane. Kathesi nje njoba ukhuluma ngezinto zokusweleka kwemithi sokukubi ngoba abantu abaningi abakithi imisebenzi esetshenzwayo lapha somsebenzi liyane ukuthi umuntu engenelise ukuba le medical aid. So kuyabe sokusitsha ukuthi imithi eminingi isitholakala kuma pharmacies, but nxa usiya ngale so kumele uhambe uphethe cash or ule medical aid ezabhadala.
Uthuma uthi iningi labe zimabhalisebenzi imisebenzi ebhadala imali eningi yokuthi bangenelisa ukudinga usizo kundawo zempila kahle ezizimele zodwa.
Kulobunzima obukhulu kakhulu and izinto zona lezi oyakhangela uzibuza ukuthi abantu bakithi bazaphephela phi nxa umumo osusibanje. Ngoba isintu sithi ma kubhebha ezimanzi bukangakana nezomleyo. So kunzima kubanikazi bendawo pho abokuza ke.
Okunzima kuningi labe zibapha abangenelisa ukufinyelela usizo kwezempila kahle ezizimele zodwa yikuthi lekhaya isimo siyafana. Umnumzana Mkhululi Moyo ohlala eHabroni uke wehlelwa yingozi ngenyanga edluleyo uthi uphume esibhedlela engatholanga usizo oluyangaphi ngenxa yokusilela kwemithi.
Ngikhuluma nje lami into engake ngiyahlangana la nje kade singe emalangeni ngo-December nje kade ngike ngaba le problem ngangena khona ezibhedlela zikahulumende. Hayi no usizo kangilutholanga. Ya, awusela sizo esilutholayo ngoba akula mithi, eqinisweni ukuthi akula mithi. Njalo lokho sokusebenza ukuthi thina ikakhulu abantu bokuza njalo sikhangela ukuthi asilazi imali ikakhulu iningi lethu siphephela emazweni angumakhelwane ezibhedlela lapha.
Uthi ezibhedlela bayenelisa ukulobela incwadi yokuthi udinge imithi kwezinye indawo zikahulumende kodwa imithi kayitholakali ukudala ukuthi umuntu agcine esiya ezibhedlela ezizimele zodwa.
Uzazibhoda nje zonke izibhedlela sozuthole lutho. Ekugcineni vele uzakufosela ukuthi private and private yangkhona leyo uyabungelayo imali yakuthi uthenge imithi engelayo. So isimo esibi kakhulu, isimo esingekho sihle. Ikakhulu kwizizalwane zeZimbabwe esazi ukuthi ngapha siphila ngokuncengisa.
Umnumzana Ntokozo Thebe osebenza eHabroni layo khala isililo esifanayo ngokuswelakala kwemithi.
Ukuswelakala kwemithi kuzasinyathezela kakhulu thina especially eselizweni laseHabroni ngobana imizimba leyi isingehlezi egulayo ngezizathu zokusebenza nzima. So bekulula nxa usiya kuhulumende than ukuya kuprivate. Iprivate indleko zayo zingaphezulu.
Kulokukhathazeka ukuthi abaphila le mikhuhlane engelaphekiyo efana lethukela kanye legciwane lengculaza bangazithola sebekusimo esingasihle ngoba kumele bethole imithi ngesikhathi. Kodwa umphathi Ntambo Dikoloti uthi awukabi le mbiko yabantu ababhubha ngenxa yokuswelakala kwemithi. Uthi angeke bacabangele ukuthi umuntu ubulwe yikuswelakala kwemithi kodwa kumele kube lobufakazi obuvela kudokotela buqinisa isizathu semfa. Ngumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngisabona kwele Botswana.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Izincwethi zezempilakahle ezeZimbabwe zikhuthaza uZulu ukubana aqhubeke elondoloza ukuhlanzeka zikhathi zonke ukuze azivikele ekubambeni imikhuhlane yesihudo enjengekholera evame ukuhlasela iningi ngesikhathi sezulu. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Ekhuluma lomsakazo weStudio 7 lamhlanje uSkhwica Mfundo Solwayo Ngwenya ukhuthaze uZulu ukuba ananzelele ukuhlanzeka ngesikhathi sezulu ngoba kuvame ukuba lomkhuhlane wesihudo owekholera ovame ukuba khona ngesikhathi sezulu abantu bengadla kumbe ukunatha amanzi angahlanzekanga.
Umkhuhlane wekorela umkhuhlane wesihudo esibi umuntu asithola nxa edle ukudla kumbe ukunatha amanzi angahlanzekanga. Umkhuhlane lo mubi kakhulu, uyaye ubuye okunzima nxa abantu ngesikhathi sezulu kunje.
Isikhuthamfundo Ngwenya uqhubekele phambili ethi abantu bayaxwayiswa ukugeza izandla lokunatha amanzi ahlanzekileyo zikhathi zonke.
Abantu bayaxwayiswa ukuthi bageze izandla kumbe banathe amanzi asebhoyeliwe ukuze bavikele umkhuhlane wesihudo lesi esibi kangaka.
Ikholera yesihudo esibi njalo silakho ukuthatha umphefumulo womuntu, kutsho usikhuthamfundo Ngwenya.
Isihudo lesi sibi kakhulu, umuntu yabe huda amanzi kumele agijime kakhulu esibhedlela lapha bafika bambone khona bamfake i-drip bamuphe lama antibiotics. Nxa engalatshwanga umuntu egula isihudo lesi esibi, impilo yakhe ingashabalala.
Iningi elihlaselwa yisihudo sekholera bagijinyiswa yisisu bekhupha ingcekeza engamanzi lamehlo ayawela. Iningi edolobheni lakoBulawayo lihlalele evalweni kulandela ukuhamba kwamanzi lokudubuka kwempompi ezithwala amanzi engcekeza aphuma ezambuzini. Unkosazana Nokuthaba Nyathi uthi ngabe ikhansili iyehlisa amalanga okubavalela amanzi lokulungisa masinya impompi zengcekeza ezidubukayo. Izulu liyana kulezi nsuku njengoba la manzi layihamba isikhathi eside, sosesabele ukuthi sabamba ikhorela namasuwe ngapha yabeduka ngaka koBulawayo. Hayi kunzi kansili kumele ilungisise amaphayiphi, sisi besithi amaphayiphi akhona semadala lawa amasu njalo bereduce lamadate okuhamba kwamanzi, at least ingahamba iday kungcono.
Umqondisi wezempilakahle koBulawayo uDokotela Mafios Siyamuchembu uthi benza konke okusemandleni abo ukuba kungaqhamuki isihudo loba nje sihlasela kwamanye amazwe angomakhelwane.
Ikholera ngumkhuhlane wesihudo obangelwa ligciwane lomhlobo wevirus okuthiwa yi-vibrio cholerae. Isihudo lesi ingcekeza yakhona iyabe ingamanzi anjengamanzi asetshenziswe ukupheka irayisi, so ngesikhiwa kuthiwa irayisi water stool. Ikholera ngumkhuhlane obulalayo masinya.
UDokotela Siyamuchembu uqhubekele phambili ekhuthaza abantu ukuba bengazibona belezibonelo zesihudo bagijimele emakilinika bayethola usizo.
Ukwelatshwa kwawo okuqakathekileyo yikubana umuntu athole amanzi omzimba abe elahlekile ngesihudo. So i-rehydration solution ingaba yi-sugar salt water solution or elungisiweyo okuthiwa yi-oral rehydration solution nxa umuntu ekwanisa ukunatha. Kodwa nxa engasakwanisi ukunatha kuyamele elatshelwe endaweni okuthiwa yi-cholera treatment center okuyabe kulabodokotela manesi ababeyamhlaba khona injection bemfake i-drip ukwenzela ukuthi amanzi lawana ewathole.
Umkhuhlane wesihudo uvele uludubo hatshi koBulawayo kuphela kodwa lakwamanye amadolobho elizweni jikelele lasemaphandleni. Isihudo esekholera sabulala abantu abedlula amakhulu amane ngomnyaka ka-2008 kusiya ku-2009, kuthi ababanjwa yilo mkhuhlane babesedlula inkulungwane ezilikhulu 100,000 ngomnyaka ka-2018 kusiya ku-2019. Ikholera yabulala abantu abafika kumachumi phose ayisikhombisa. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ulive Talk namhlanje sikhangela uhlupho lodlakela lwezombusazwe nokuhlukunyezwa kwabamabandla aphikisayo njengokubotshwa kwabe-CCC okwenziwe ngomgqibelo. Oliver Lelisa Young, Praxidus Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.